umcimbi okukhumbula umsunguli wesizwe sikamthwakazi hayi wona uhambe kuhle kakhulu inkosi umzilikazi wesibili ube ngekho laphana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale so ube ngekho ke izolo kodwa ke hayi thina besikhona sibonile konke okwenzakeleyo kwenzakale kuhle kakhulu njengobana nje abantu kade bevele bekhumbula kulusuku olubaluleke kakhulu usuku olwayizolo lapho kade kukhunjulwa khona isilo umzilikazi owakuqala njalo into ebenhle ngaye yokuthi kubethiwe kwaba mhlophe ukuthi lusuku lapho kukhunjulwa khona inkosi umzilikazi yikho wonke umthwakazi wonke umuntu weMathebeleland wonke umuntu okholelwa kumzilikazi ube khona njalo ekhululekile
manje njengoba ubulelani Khumalo la ube khona elizweni bathethe yini ithuba lokuthi bahlangane bakhulumisane
njengoba ngishilo baba phezulu ukuthi khona ayibe singekho isilo umzilikazi wesibili ube ngekho kulumcimbi izolo ube ngekho sibili kho ke hayi akuzange kube khona ukubonana kanti ke hayi thine ebesikhona sibonene sibili lamanye amakhumalo sibonene kakhulu njalo lamanye amaqabane lamanye amadoda labanye omama abakhonzayo labo futhi bubulelani abakhonzayo futhi labo laku-PZ yikho ke sibe sihlangene njengesizwe njalo singathobelananga sijabulelene kakhulu sikuzwisisa sonke ukuthi usuku esiphakathi nakwalo kayisilo suku lokuqhelelana lusuku lokuthi sijabulele umsunguli wesizwe sakithi samaNdebele umzilikazi olele ematopo otshalwe khonapha njabule kakhulu ngokwenzakale lapha ngiyabonga